sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamkelanga njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 22 Mpalakazi 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje. Namhlanje iZimbabwe inanza usuku lokubambana olwe Unity Day. Abalimi bakhuthaza ukuthi baqale ukuhlanyela ngokuphangisa njengoba isikhathi sokuna kwezulu lonyaka sikhangelele ukuba sifitshane. Kulo ukuxokozela eZimbabwe lapha amapolisa ethwalise nzima amabandla aphikisayo agoqela ele Citizens Coalition for Change, umthokazi Republic Party lamanye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Namhlanje iZimbabwe inanza usuku lokubambana olwe Unity Day. Usuku lolu lwaqala ukunanzwa mhla ka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka 1987 ngemva kokulotshwa kwesivumelwano esabambanisa amabandla amabili athi iZANU PF le PF ZAPU. Abantu beZimbabwe balemibono etshiyeneyo ngosuku lolu osuleminyaka engamachumi amathathu lasithupha 36 lunanzwa. I-Studio 7 ixoxa lomnumzana Malaki Nkomo, isiphathamandla sebandla leZANU PF eMatabeleland South.
Usuku lolu luqakatheke kakhulu emuntwini wonke othanda iZimbabwe njalo umuntu wonke othanda ukuthula. Sinanzelela ukubana lusuku olwabuya ngemva kokubana sekuqale intangani kuba lokudlwangudlwangu elizweni. Kwazothi amabandla amabili lenkokheli zethu ezimbili zahlangana ndawonye zaletha abantwana beZimbabwe ukubana babone ngeso linye njalo baphile ngokuhloniphana. Ungakhethi mbana, ungakhethi ndawo ukuthi wenzile nangaphi, ungakhethi njalo ukuthi ukhuluma lini bani.
Sibona intsha ingasaluqakathekisi, yiwuphi umbiko elingawupha kwabasakhulayo?
Mbona ngami kuphenduka kithi futhi thina abadala ukuthi sikumele kufana kube ngenhlelo eziqhathekileyo ezokufundisa abantwabethu ukuthi bakwazi ukuthi sikhulumele lithona ngoba akungeke phombo lizisuke nje kuphela esikhuluma lekunamethana kungela kuhlalisa abantwana phansi batshele ukuthi okuyikho kwabanje kuze kube laleli suku kuyini njalo okuba yithi leli suku liqabuke ngani kuphansi bafundise.
Sikhangela imbali yosuku lolu lokwenzakalayo khathesi. Ubona sengathi okwakufuna ukuthi kufezwe yiunity eyaba khona ngosuku lweUnity Day kulokhu okusakhona na?
Ya, singathi njalo kwakuqala kukhala ukuthi ukukhululeka kwabantu beZimbabwe ukuthi ungabe usuke eMtoko, usuke ePlumtree, usuke eBadgate, usuke eBinga lokusuka ngaphi. Awukhethwa ngumbala, awukhethwa ngumhlobo, uhamba ukhululekile. Nabayindisayo bayendisa abantu babo ngokukhululeka. Sibe sikhangela futhi langendlela imisebenzi ebuye ngayo, langendlela uhulumende abunje ngayo. Ungananzelela thina lathi ngapha eMaxaw, abamelisi labo ku-executive esingathi ngama-ministers bekhethwa bedlulela ngapha kwelakithi. Njalo akunamuntu ongakhuluma ukuthi khona ilizwe livuswa nganyanye ngapha akula bantu. So ngenxa ye-unity nangenxa yokubangimbana ngenxa yaleli langa yikho osokulethe into lokho. Ngaleyo ndlela ngibona mina usuku lolu lwaba lihle ukuthi libe khona. Nasemisebenzini eminye eminengileyo kuyakhangelwa ukuthi indawo le ibhalansile, abantu bonke bathola ngokulinganayo imisebenzi kungukhokhela.
Umnumzana Malaki Nkomo, isiphathamandla sebandla leZANU PF eMatabeleland South. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Makhandiwa Dube owezaphu owalwa impi yenkululeko njalo esekwinhlanganiso yeZipra Veterans Association.
Hayi kakhulu baba, thina asizange saluqakathekisa noma kuyikuthi abadala kumbe bangena bezama ukulamulela abantu kumbe babesenzani. Thina njengabantu ababesesibutheni sesibelethekiwe kufana lokuthi unikwe i-order kuphela ukuthi sekwenzakale lokho, asizange sikuvume. Njalo ngikhuluma nje kusasa izi zipra yonke elengqondo ubuchopho obupheleleyo uyabefake ezimnyama kule ndawo amele uma kuthi awu-10 ame for 20 minutes ukurepresenta abantu abangu-20,000 okukhanya yibo ababulawa khonapha noma thina singayazi ifika ukuthi njani. Mbona ngathi thina asizange sathi thina leyo nto siyayazi eunity ngoba mbona ngathi abadala laphana babesenzela ukuthi abantu sebephelile bebulawa abantu izigebengu.
Kwabatsha lingathini sikhangela usuku lolo?
Kakhulu esingakutsho kwabancane ikubakhumbuza ukuthi khona kulecala elenzakala ngemva kokuba sekuthethilizwe. Icala leli alifuni mali, licala lifuna ukuthi kukhulunywe iqiniso nje kuphela ukuthi kanti babenzeni labo bantu. Kungaba njalo kuzadlula, abantwana kabamelanga bakufihlele, bamele babekwazi ukuthi kulento enje yenzakalayo njalo ayibuye ngeqiniso into yangkhona. Umuntu wayeyenza phela wayelenjongo. So ulayo impendulo yokuthi uzaphendula akutsho. Uma kusehlula abantwana basale bekwazi ukuthi kulento enje eyenzakala okungekho emthethweni kodwa ayizange kukhulunywe ngayo.
Lo ngumnumzana Makanti Wadube owezapho owalwa impi yenkululeko njalo esekwinhlanganiso yeZipra Veterans Association.
The Voice of America, VOA.
Abalimi bakhuthazwa ukuthi baqale ukuhlanyela ngokuphangisa njengoba isikhathi sokuna kwezulu lonyaka sikhangelelwe ukuba sifitshane. Ekhuluma le Studio 7, umqondisi ohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi ole Agritex eMatabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni, uthi abalimi kufanele bahlanyele inhlanyelo eziphangisa ukuvuthwa njalo badinge indlela zokuthi umhlabathi ugcine amanzi kakhulu ngesikhathi izulu lingani. Asimzweni elandisa.
Okokuqala, izulu liphuzile yebo kambe uqala ukuna ngoba liqala sesiphakathi kukampalakazi. Lokhu kutsho ukuthi silesikhathi esifitshane esokuvuthisa izilimo zethu. Silesikhathi esifitshane ukuthi sibe lenkotha ezwayo emadlelweni ukuze phela izifuyo zethu zibe lokudla kuze kuyefika isikhathi sokuna kwezulu ngomnyaka ozayo. Kuqakathekileke balimi ukuthi sinanzelele ukuthi nxa sikhetha inhlanyelo zokuhlanyela kathesi kumele zibe ngezivuthwa ngesikhathi esifitshane. I-90 kusiya ku-115 days.
Yiziphi izilimo abalimi abangaqina ngazo?
Asiqineni ukulima amabele, ukulima inyawuthi, ukulima indumba lezomaqutha, ukulima indumba lezesikhiwa o-sugar beans, ukulima ubhekilanga i-sunflower phela, ngoba lokhu kuyazama ukumelana lokomo. Xa sizafaka isilimo somumbu, sifake inhlanyelo ezivuthwa njengoba ngisitsho nge-90 to 115.
Abalimi bengavikela njani izilimo zabo kanye lomhlabathi?
Ukuhlakula kakhulukazi lokugcina nje kumanzi lomdaka ensimini yethu yikho sikhuthaza ukugejwa kwamagodi okuhlanyela kumbe imvula imfolo yokuhlanyela kuphela. Sikhuthaza lokuthi sibuthe amahlamvu utshani amahlanga sembese umhlabathi esikuthi yi-mulching ngesikhiwo. Lokhu phela sisenzela ukuthi sigcine ubumanzi ensimini. Kukhona njalo udaba lokuthi izulu leli njoba lesina kathesi lizabe lisiba lezikhathi lapho elima khona ukuna, kodwa kukhangelelwe ukuthi kusiya phela inyanga kanhlolanja uFebruwari singaba lapho ukuthi sithi singena kumbimbito ngale izulu selimile ukuna. Lati abalimi sibone ukuthi izilimo zethu siyazincedisa sizivikele ekhuleni lakubudli obungasichitha ngalesi sikhathi. Kuqakathekileke balimi ukuthi ungalima ungahlanyela ngoba usiyakhangela ukuthi kumila kuhle yini. Akukho ukuphandwa izinanakazana lezi eziphandayo izikwehle kanye lokuqumayo nxa kumila ngoba kuvamile ukuthi nxa izulu lilutshwana ilanga lichisa kakhulu ubudli buba bunenge kakhulu. Kwesinye isikhathi ekumiliseni lapha ngenxa yokuthi izulu lakhona liyaxayela ukuna kungangamili kuhle. Asiphangiseni ukuqabanga sivala izikhexe lezi eziyabe zibe khona. Ukufaka umquba, ukufaka umvundiso, ukuvikela isilimo kuyabe kuqakathekile kakhulukazi ekuthini sizathola isivuno na kumbe hatshi. Ukhula abalimi ikakhulu ngamaviki okuqala amahlanu kusiya kwalitshumi. Asiboneni ukuthi izilimo zethu akula khula oluncintisayo ukuze zikhule kuhle ngokuphangisa sithole ukuvuna. Balimi, umnyaka lo ulakho ukuthi sibe siba lamathuba lapho okuyabe kuchisa khona kakhulu. Asinanzeleleni ke ukuthi nxa siza kwenza esikwenzayo silandela siqondiswa yimbiko ezomkhathi. Imvundiso enjengeyokuzalisa ammonium nitrate lapho urea kufakwa kumanzi. Ngakho kuyabe kumele sibe sihlala silalela ukuthi kuthiwane kwezomkhathi, umbiko ongaphuma emawayilesini, umbiko ongaphuma ebalimisini. Silandele iziqondiso lezo ekulimeni kwethu.
Umnumzana Dumisani Nyoni ngomqondisi we-Agritex eMatabeleland North ubexoxa le-Studio 7 ecingweni. Umeli Ndlovu lo Roland Dube abachove intshelele zani besuka eMidrand kwele South Africa besiya koBulawayo namuhla bebe thotshwa imizimba eRatis Beauty Parlor. Okwamanje basaphumula kulandela ukuhamba umango oyisilinganiso sama-kilometers afika phose inkulungwane 865 kilometers. Ake sizo Ndlovu exoxa lo Dube bethotshwa imizimba koBulawayo.
Sithina abantu abaningi kade bahamba besikhapha besiphelekezela, which means endleleni kade kumnandi kakhulu kade besikhapha, imoto yajika ngasePhulukwane from there zaqhubeka sebathathu. Bekumnandi impela, kodwa inkinga ekade ngilayo mina njengomuntu oqalayo ukusayikhilo kade ngakwazi lutho. So behamba ngifunda endleleni, ongawukuthi ngifundile kodwa namanje safunda ngoba aqede, kodwa azadinga ukuthi khona ngifundise. Sibo kundlovu kade emfundisi wane kade ngazi lutho vele, nakhona kade ngasazidelelanga ukuthi ngizobuya ngoba into zami bhasini amathi ngekho right. So and then sabuya-ke kahle sithe sifika emesina, it's a fortunate umfo wethu nguye laphana osuke wangabe esaba ne-appetite okuthi edle, wangabe sakhona ukuthi ebe namandla ukuthi eqhubekeke eze phambili. So samfake emotweni wayehle ibet bridge, ibet bridge saya refresha laphana e-True Allegiance. Bekumnandi, azi bekukuhlakula, samukela hlakulu wajabula. Sasuka-ke lapho-ke ntambama, it was around 7 or 8 if I'm not mistaken. And then umfowethu uPrince Moma Sondo yena wasegibela-ke izimoto esiza etawuni ngobe bengasayenele esukude ejobe. So sahamba kuhle kakhulu, into nje cishe yasivelela nje ukuthi sitshaye ipotholo kwamathothethu ade ngasabonise kahle uba kundlovu utshaye ipotholo. Lucky umuntu one-experience walibamba ibhasikiti kazange wakakuvele kwawafuletha ithaya lakhe. Sashintsha-ke ithaya-ke sahamba but sesihamba sisilala kodwa sihamba kancane singasakhona ukugijima ngespeed. Saba nelakhi sahlangana nomunye ubaba ongumalayitsha naye ubehamba ngemoto yakhe, wasehamba isikhanyisela. Lapho-ke sigijime kakhulu, uma sesikhanyisele asazi umuntu uthethe ividiyo kadathanga ngaze usuku. Hhayi, sigijime kakhulu fela sesilanda khona kumakhado. Sithe sesifika phambili ukhona kwathelwa khona umhlabadi, hhayi lapho sivele sakhathanga singasakhoni lutho. Kodwa hhayi wena siyibambili sazofika, hhayi sazohlangabezwa ngamadoda aseBulawayo. Yazi cycling kuthiwa nguthola ifemili akuhamba khona nje umnandi mhlana nabantu abaningi abade engabazi. Sathola amajida sihlangabeza avila from eBulawayo siya phambili team. Amakhitha abomahle kakhulu namadoda akhona afriendly kakhulu. So basikhapha nabanye ababesuke nabo egwanda besikhapha emoto yabo bazofika lapho eBulawayo. Sahlangana nabo babuyezela abantu akazi babona inhlela sizwa ngabo. Umnandi abona kade simanje la silapha lami bazonibotoza. Yazi kumnandi, this is my first time.
Siyabonga kakhulu. Ungatsho ukuthi i-awareness or ibingeyani i-awareness njalo usizo olube khona ebantwini or kukhona ukungakukhuluma nje ngamafitshane.
I-awareness ibing about drug awareness, ukuthi abantwana bengathathi izidakamizwe ngenxa yokuthi intsha ayiningi, abantwana abaningi abancane youth sebelahlekelwa umkhumbulo nangengqondo nangenhlonipho yonke into isibalahlekelele kusasa labo elihle ngenxa yokuthatha izidakamizwa. So besithi khona say no to the drugs. And then usizo silutholile ebantwini, abantu abanyajengo besinikeza izimali, abanye besithela ukudla, abanye besinikeza amanzi namafruit endleleni. Bekukuhle kakhulu mpela, besifike khona mpela bekukuhle kakhulu. Kodwa mna umndeni wami ade engawutselanga ukuthi khona ngabuya ngebhasikini ngoba ngobuthenge bevuma. Kodwa kuhle ukuthi labo nithole bekumele nogogo wami kade engamtshelanga naye ngithole laye engilindile. Ujabule kakhulu, ube proud. La ungenza ukuthi khona be-proud ukuthi maybe ngokuzayo ngizezokhula ukudlula lokho. Ngiyabonga.
Okay, hhayi siyabonga kakhulu. Hayi okunye siyabe siyazisana kanjalo kanjalo. Besicela nje abantu abasincedisayo, kukhona abanye lesifiso sokuthi besithumele ukuzosincedisa nathi, ngoba besihamba sisidla, siphuza amanzi, silungisa izinto eziningi.
Lapha lizwe abathakazelela intshelelezani umnumzana Roland Dube exoxa lo Meli Ndlovu bekobulawayo. Kulokuxokozela eZimbabwe lapha amapholisa athwalise nzima amabandla aphikisayo agoqela eCitizens Coalition for Change, umthakazi Republic Party, lamanye okucatshangelwa ukuba afuna abalandeli bawo batshengisele emigwaqweni bekhonona ngokubotshwa kwabanye babo lokuxotshiswa edale lephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu abathi usebenzelana leZANU-PF. Ibandla le-Triple C lithi ZANU-PF lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bavala ubuchapha obenzakala ngesikhathi sokhetho olaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi lonyaka, njalo lolwama-by-elections olwavinjwa abaxotshiswa nguChabangu ukuba bengangeni kukhetho oluqhutshwe mhlaka 9 Mpalakazi. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi okubandla le-Triple C lo nkosazana Antonella Nare olilunga leZANU-PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Akumangalisi ukubana kule crackdown against ama opponents egovernment. Le yinto eyi-nature yegovernment ukuthi bahlala bevele behlukumeza labo abantu abangavumelani labo. Kuvele kule history yakhona, and aso history entsha, i-long history. Bahlala besesaba abantu abavele bebusa ngodlame, bafuna ukuthi abantu bahlale bethukile bephethe indlebe nje.
Ye Malare, ubona njani konoku mama?
Ezinto kumele sikhangele ukuthi khona laba bantu from the opposition bayalandela imithetho yelizwe lethu, ngoba at times they can use that as an advantage to them ukuthi khona break the law, and then sesizathi khona hayi siyahlukunyezwa yi-government or sihlukunyezwa yi-ruling party iZANU-PF. Kumele sikunanzelele, sikukhangele again ukuthi khona are they following the rules and the regulations of the country, ukuthi balandela imithetho yini, ngoba at times sebeza break ama-laws just because they want to be seen in the public domain. Besithi khona bona hayi sithina siyahlukunyezwa.
Dallas nansoke indaba
uManari into angayi angazisisiyo ikuthi ukudemonstrator or ukusukuma ukhuluma against uhulumeni kuyi-constitutional right. It is embedded ku-bill of rights ukubana uphi lawuphi umuntu ulelungelo lokubana sukume athi angivumelani lawe uhulumende la kumbeni angivumelani lozibani ngiyangena emgwaqweni ngidemonstrate against lowo muntu, and kuvumelekile lokho. Kodwa-ke in fact uManare ku-the other way round kuZANU-PF. iZANU-PF yo esebenzisa umthetho ukuthi incindezele abantu bakithi, isebenzisa umthetho ukubana iphushe yona eyayo i-program. Abanye abantu bangabi lethuba lokubana either bademonstrate emgwaqweni kumbe benze i-political gathering. It's not abantu abasebenzisa umthetho ukudemonstrate, izanu esebenzisa umthetho ukuncindezela abantu.
Ye Manali, mpendule khonapho sisithuthini mama.
Okay, ngiyabonga, ngiyakuzwa hayi Mlalazi. Kodwa asikufake ngale indlela, ngoba nxa usithi khona yona iZANU-PF yiyo ebreaker imithetho, angiboni kunjalo, ngoba many times things ezenzakalayo i opposition and they want to use e violence uku demonstrate akuyalelwanga as you say and ngiyakuzwisisa lokho but again as the demonstrations angkhona alokuthula yini or ngama demonstrations lawana ukuthi vele sizayenza ngenkani noma lingaze lithini sizayenza ngenkani uku demonstrate okulokuthula kukulungile asikuyaleli kodwa nxa sokusiba lodlaso uqalisa ukuba lemsindo engayenziwa yikho lapho kusuka kube lenkinga khona.
Ye, kanya zani uyakhuluma lapho mama uthi kanya ngani linabaphikisayo lilomsindo kakhulu ubudlongodlwa kuphela mlalazi
akusikoqiniso konoko nje ubuhle ukuthi yonke into ihlalise egcekeni eZimbabwe mhlawumbe sichallenge abezana uPF kunye lomanare ubana basitshele ukuthi kuyiluphi usuku njalo kuphi lapho i-opposition yaba le-violence khona. Siyazi ukubana i-state eZimbabwe yiso esi-violator ama-citizens and that history is there. Ukuthi ama-citizens eZimbabwe are violated by the government that is led by ZANU-PF. It's not the opposition that violates abantu beZimbabwe. Anyone ofuna ukudemonstrate against uhulumende bamthrethena bamthethe hey lokho akwenziwa la. Ngenxa yokubana bayazi ukubana abantu abajabulile ngendlela ababuswa ngayo. In fact, iZANU-PF ayibusi ngentando kaZulu. iZANU-PF ibusa ngokufuna kwabo. It's all about them and not abantu sikhangela udlame le confusion ehlala ikhona lapho kule PF khona. So i-opposition or rather ngithi abantu baseZimbabwe because the opposition is not only the political parties, it is also abantu in general who do not belong to ama political parties aba opposizana. Inicho lamachurchi angasukuma athi sinukwenza lokhu izano iyaqala ukubathuka ibenze ibayangise nje ngoba kuyinature yabo yokuthi kuyangiswane. Ezimbabwe.
Manare, pose lokugcina khonapho umphendula khonapho ke ubaba umlalazi.
All right, hayi ngiyamuzwa ubhuti. Ene ngifuna ukufaka like umzekeliso ukuthi khona most of the times izinto ezenziwa ikakhulu ngalabo abaphikisana lezana iPF. At times babefuna ukugetha iattention yamanye amazwe ukuthi bebonakale ukuthi bona be babazama ukulwa lezana iPF but bakuyenza ngendlela engaqondile ngoba babefuna abanye they are doing it for their own personal gains abantu yakwanisa ukuthi khona affect i-adoption athi khona ngiya-adapt ngiyenze so I'm being tortured or what bekhulume izitori ezijeneyo kodwa kuyukuthi wena ufuna usizo ngale ukuthi bebone ngabaphandle kwelizwe ikakhulu kubo-Europe labo-America khona ngalo ukuthi bona bese bekwanisa ukuthi khona begethe i-mileage yabo personal ukuthi khona begcwaliselele izifiso zabo.
Gqiba khonapho mlala.
Manare, I think one thing ofanele uyifunde enhlala ngitshela abangani bami bezana ukubana uzicabangele wedwa independently without being fed by i-media e-controller i-government. Ngoba konke lokho esikhuluma ngakho kuyizinto eziphilayo. Ngitsho lama fake adoptions esihlala sisizwa uhulumeni ekhuluma ngawo. Kazakawa-approve asibonise ukuthi bekukade kuyi-fake bekungekho.
Lapha lizwe unkosazana Antonella Nare okubandla leZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi olulunga le-CCC. Vexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Ngesizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Burkina Faso ngelinye lamazwe entshonalanga yezwekazi le-Afrika lapho abebutho abahluthune khona amandla. Ngombandula ngomnyaka ka-2022 abebutho bahluthuna amandla lanxa abedlulisa amalawulo abesimuslim. Abalobudlelwano lamaqembu e-Al-Qaeda le-ISIS baba lomvukela kwaqhamuka ubudlwangudlwangu osebufinyelele lamazwe angomakhelwane esigabeni se-Sahel. Elemelika liyasola kakhulu ubudlwangudlwangu obudalwe yilama lwayecatsha ehlasela abantu makhaza amabutho unye la mapolisa akwele Burkina Faso. Ubudlwangudlwangu obujulileyo sobuthethe imphefumulo yabantu abaningi bakwele Burkina Faso, kutsho isikhulumeli sogatsha lwe-State Department uMatthew Miller. Siduduza labo abathintekileyo, imindeni yabo lomphakathi. Elemelika lizahlala lizimisele ekuphathiseni ekulwisaneni lobudlwangudlwangu. Nenxa yokungahlaliseki lokhu, elemelika likhuthaza abeBurkina Faso ukuthi bathathe amanyathelo okuvikela uzulu lengatsha zomphakathi, kutsho umsekeli wogatsha lukahulumende olubona ngokwezwekazi le-Afrika uMolly P, esipha ubufakazi edalele Congress kunsukwana ezisanda kwedlula. Siyazi icebo lokuvimba ubudlwangudlwangu lobu ngokugcwalisa amabutho alisoze lisebenze njengalo okwenziwe kwele mali. Ukulungisisa ukungahlaliseki okwenzakala kwele Burkina Faso, siqhuquzela umhlahlandlela ozandulela umbuso kaZulu kusetshenziswa isikhathi esizafakwa sivunyelwane yibo bonke. Elemelika likhathazekile ngokwenziwa ngohulumende osabambile okwesikhathi, okufana lokubamba ngamandla abantu ukuthi bangene kubutho, ukuncindezela uZulu lokuvimba abamabandla ezombusazwe. Lokhu kubangela ukuvimba abantu abasebenzela isizwe ukuthi kube lombuso kaZulu lokuthi ilungelo likaZulu lilondolozwe, kutsho uMila. Ukulondoloza ilungelo likaZulu lokucwayisisa ukwephula kwelungelo likaZulu locuku lokujezisa labo abayabe bebangele lokhu kuqakathekile ukuze kube lokuthula elizweni. Elemelika lizaqhubeka lisebenzelana lohulumende wesikhatshana we-Transition Authority labanye ukuvikela ilungelo likaZulu, kutsho uMila. Sizaqhubeka siphathisa uZulu wele Burkina Faso emizameni yokuthola impilakahle lohulumende kaZulu kunye lokuthula elizweni.
Lolo bekuludaba oluveza imibono kahulumende welemelika. Akubizwa ozwayo elusingo esigabeni setokwana ePlumtree namuhla, lapho okuzabuthana khona abantu bohlobo lesikhalanga bethakazelela imvelaphi yabo njalo beziqhenya ngamasiko abo. Sixoxe lomunye wabaqoqi bawo, umnumzana Difa Dube.
Namhlanje lilanga elikhulu kakhulu wabunkomo, lapho kuhlangane khona abantu bebukalanga endaweni ebizwa kuthiwa kuseluswingo. Iluswingo leyi it's a traditional place eyaziwa kakhulu ngebizwe elakudala elibizwa kuthiwa yintandabagwana. Ntandabagwana kusho ukuthi wawungumuzi omncane owenkosi yethu uChibundule. Njengoba sazi ukuthi uChibundule yena wayehlala laphana eCameroons. So ke abantu bazobehlangene lapha entandabagwana well known as iluswingo, lapho ukuthi bezogubha lolu suku bekhumbula ubukhosi bamandulo, bekhumbula imvelaphi yethu, njalo sizama lokufundisa isalaba abancane ukuthi umlando ube kibo, njalo bakuzwisise kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngembali yakithi bukalanga sikhuluma ngendawo enjani. Kuqakathekile kakhulu ukwenza izinto ezifana lazana lezi ngoba kuvuselela usiko lwakithi. Ingakho siyabamema bonke abantu bakithi, isizwe sakithi sonke, sithi bonke abanelisayo ukuthi bafike kotokwana endaweni okuthiwa iluswingo. Siyabamema ukuthi abafike ngobunenge.
Ingaphi kahle kahle lindawo Dube?
Indawo ethiwa iLuswingo eTokwana, indawo leyo kusho ukuthi it's 40 kilometers nxa usuka ePlumtree Town. Uhamba ngedirection usiya kuTokwana ezitolo. Nxa ufika eTokwana ezitolo, usungafika ubuze ukuthi izitolo zakuTokwana zinye kuphela, noma bangabiza ukuthi kumakhekhe. Usungabuza indawo ukuthi indawo ethiwa iLuswingo ingaphi. Kodwa ke okunye sizazama ukuthi sikwenze, sizalwisa ngako konke okusemandleni ukuthi sibhale amabhakane, amapaper azobe ebhaliwe, esijo amadirection ukuthi nxa ufika lapho uje uqondele. Njalo zizama ukufaka lama ashes azasiza ukuthi ayenelise ukuthi atshele laba ababilahleka ukuthi indlela iqonde ngabo. Kodwa ke sithi bonke abantu bakithi ababuye, lalabo abangaso bakalanga ababuye labo bezozithola ithuba lokuthi bebandakanye ke ekufundeni izinto, noma bafunde ukuthi abantu bebukalanga baziphethe njani, bengabi belokho besizwa izinto beziqagela from laphana. Kodwa ke ababuye bezosondela duze lathi sizogubha lolu suku sisonke sindawonye, ikakhulukazi abantu abantwana besikolo siyabamema kakhulu ukuthi abazali bavumele abantwana ukuthi ababuye ngoba kuyinto ekhangelane labo kakhulu ngoba thina abadala sekukuningi esikufundileyo esikwaziyo kodwa ke abantwana abancane futhi babuye sizobafundisa sibachiyele ifale ngqondo ukuthi basale besazi ukuthi impilo yayinjani njalo baqhubeka phambili la besiyanga.
Umnumzana Diva Dube ngomunye wabaqoqa umkhosi weLuswingo Khalanga Cultural Festival ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo oweStudio 7. Singake hlukanike isihlobo sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lethu lwanamhlanje. Namhlanje iZimbabwe inaza usuku lokubambana oleUnity Day. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisa ngutabo kancube.